Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 2 Mpandula 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa owakobulawayo obulewe ngumkhuhlane we COVID-19 izolo. Abalwela ilungelo loluntu bathi ukuze imizamo yele South Africa eyokudinga isisombululo kudaba lweZimbabwe iphumelele, kumele iqula likamongameli Cyril Ramaphosa lihlangane labantu abathunjwayo bahlukuluzwa.
Kunanzelelo njalo ukubana i-ANC yayilobungane lezabu hathi nezani, so ngaqakatheka ukuthi besihlangane labafo wabo njalo abavela kuzaphu labufoma Zipra.
Umanisipala wakobulawayo wazise ukuba amanzi avalwe izolo azaze evulwe nxa kungalungisiswa udaba lwamagetsi esitishini samanzi SFNL booster station.
Yele yona lawa i-144 hours ayisalandelwa ngenxa yokuthi bekusiba lohlupho lokuthi amagetsi lapho kupontshwa khona amanzi ayasuka angabi khona ngenxa yokutshontshwa kwezintambo.
Onogada bejele babikwa behudule ngamandla intatheli zendaba esejele uHopewell Chingono ukuthi aye emthethwandaba yena egula. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa owakobulawayo obulewe ngumkhuhlane we COVID-19 izolo. Lolu gatsha luthi inani lokuthelelana kwegcikwane leli kukhanya kusiya kusehla, kodwa kulabantu abangamachumi ayisithupha lambili ababanjwe igcikwane leli kwakhuphula inani labalalo elizweni jikelele lafika kunkulungwane eziyisithupha 6559. Abalwela ilungelo loluntu bathi ukuze imizamo yele South Africa yokudinga isisombululo kudaba lweZimbabwe iphumelele, kumele iqula likamongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa lihlangane labantu abathunjwa bahlukuluzwa kakubi abafana loNkosazana Noxolo Maphosa lomnumzana Dawanda Mujehiwa. Ababili laba babikwa bathunjwa bachaywa ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabezomvikela kumaviki amalutshwana asanda kwedlula. Umongameli Ramaphosa wazise ngomvulo ukuthi uzathumela iqula lesibili eHarare maduze ukuyahlangana labameli benhlangothi ezithiyeneyo bekhulumisana ngodaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu okubikwa kusenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Uthe njalo ibandla lakhe le-ANC lizasungula ezalo inkulumo lebandla leZANU-PF eceleni ngodaba olufanayo lokuthi ilizwe lingakhitshwa njani edakeni eliphakathi kwalo. Iqula likaRamaphosa elakuqala elihambe eZimbabwe ngenyanga edluleyo layaliswa nguMnangagwa ukuhlangana labamanye amabandla abagoqela abe-MDC Alliance ngoba besithi akulahlupho elizweni. Kodwa abaningi bathi uhlupho lukhona njalo bathi uRamaphosa kumele aphathe uMnangagwa lebandla lakhe ngesandla esiqinileyo nxa efuna ukuphumelela. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo we Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombosazwe umnumzana Dumisani Nkomo.
Kungabe kuyinto engcono mbijana, kodwa okuqakathekileyo sibili ukuthi kube le ndlela abangahlangana lama stakeholders amanye angaso ZANU-PF, kube kucace ukubana ama terms of reference abo kuyini okokuqala, njalo kuqakathekiswe uhlangana labantu abangama victims of ubudlwangudlwangu zanupief kunanzelelo njalo ukubana iANC yayilobungane lezaphu hathi lezani so ngaqhakatheka ukuthi behlangane labafo wabo njalo abavela kuzaphu lakufoma zipra behlangane njalo lenhlanganiso zamachechi behlangane njalo lenhlanganiso ezilwela amalungelo abantu ngoba bengehlile ukwenza lokho uhulumende engahlela kumbe izani engahlela ukubana behlangane labantu abasekela izano PF sokuba uqhakathele ukubana behlangane lenhlanganiso labantu lamabandla ami wodwa independent ale track record yokulwela amalungelo abantu njalo ke bokuqhakathekile ukuthi ucace ukubana injongo yamakula la kumbe amanxusa lavele kuyini.
Yiziphi impumela Nkomo obona zilakho ukuphuma kunkulumo lezi ezingalungisisa udaba lezimbabwe?
Ngibona ngazani impumela eyinye engaphuma khonapha ngibane engxenye kube le international inquiry engakhangela ukudlwangudlwangu bezano PF. Okwesibili kungaba njalo le all stakeholders dialogue ukuxoxisana kwamabandla athiyeneyo kwenhlanganiso ezithiyeneyo ukuze kudingwe indlela yokulungisa udubo lweZimbabwe, udubo lwelizwe, kuludubo lomkhonomi, kuludubo njalo kwezombangazwe, kuludubo lokuthi amalungelo abantu abahlonitsha kusukela ku-1980, kuludubo lokuthi uhulumende kasabusi kuhle, izano PF ayibusi kuhle, isibusa njengempisi. Lokhu vele yakuqalisa kudala, so ngibona azanenye impumelelo yokuthi ube le-all stakeholders conference ukuze lokhu kulungiswe, kukhandwe indlela yokulungisa udubo lweZimbabwe esibhekane lalo mayelana lomkonomi lombusazwe lokulungisa ezombhuqazwe kusukela kudala nje endulo ku-1983 ne-Gugurawundi.
Umnumzana Dumisani Nkomo ucubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo Studio 7 ekobulawayo. Kobulawayo yazise abahlali baleli dolobho ukuthi amanzi avaliwe kusukela izolo njalo azavulwa kungalungiswa isitishi samanzi eFernhill Booster Station esifileyo ngenxa yodaba lwamagetsi. Umabhalane omkhulu kulikhansili umnumzana Christopher Dube wethulela umbiko izolo okhomba ukuthi akuseyikulandelwa obekukhulunywe ngokuvalwa kwamanzi isitishi lesi size silunge. Lokhu kwenzakala ngesikhathi amanzi kanye namandla kagetsi evele esilela kuleli dolobho. Ukuze sizwe okuningi ngokusilela kwamanzi namandla kagetsi, usithandekile mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube, siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Usupho lwamanzi luqhubekela phambili ngananzela kathesi indawo eziningi ezazithola amanzi kusese ngama 48 hour water shedding azisabatholi njoba siyakwazi zonke ukuthi kathesi uBulawayo u-under i-144 hour water shedding. Kodwa lezi ngensukana ezidlulileyo bezokusiba khona ukuthi vele yona lawa i-144 hours kayisalandelwa ngenxa yokuthi bekusiba lohlupho lokuthi amagetsi lapho kupontshwa khona amanzi ayasuka angabi khona ngenxa yokutshontshwa kwezintambo. Ubukhokheli esikhanyani ukuthi ngabe buyancedisa abantu. Yebo, ye kwezinye izigaba buyancedisa nxasena sithi ubukhokheli ngikhuluma ama-councillors bayancedisa kakhulu babiza amabhawuza. Kube sokusithi kwamanye amawadi ama-councillor ngabantu abatshiyeneyo kakhulu, bakhona abanye njalo abangabonakaliyo vele lezakhamizini. Sikhuthaza ukuthi basebenze lo mphakathi ngoba abantu nxasokunje bakhangela ukuthi ama-councillors abancede kakhulu ngokubiza amabhawuza ngoba yibo abalomlando bokubiza amabhawuza emawadini abo. Kodwa uzafica ukuthi bakhona abanye njalo ukuthi izakhamizi ngathi ziyazama ukuthi zizibizele bayasuka bazone. Futhi sikhuthaza njalo ukuthi i-council njengoba sekukhona ama-water kiosk lawa athe afakwa amanzi kawahlale khona kwenzela ukuthi izakhamizi zingaze zaswela amanzi. Njalo esikukhuthazayo nxa kulohlupho olunje ukuthi council ingaze yathi stick 100% to i-timetable yabo yamabhawuza, ngoba yazi ukuthi kwezinye indawo ibhawuza ibuya ngeSunday lange-Wednesday kumbe ngeMonday lange-Thursday. Kodwa kulesikhathi sokuthi kwezinye indawo vele amanzi kawafiki for almost 2 weeks. So sikhangela ukuthi bawabise amabhawuza wona lawo, bangalandeli kakhulu i-timetable ngoba abantu uhlupho lwamanzi luningi kakhulu. Njalo sikhuthaza ukuthi abantu bangaze bancenga ubukhokheli ukuze bathole amanzi.
Ukubona ukuthi uhlupho lwamanzi kanye lolamagetsi alukhathazi kangako abantu, liyake likhulume leziphathamandla zenhlangothi zombili.
Yebo, emavikini amabili amathathu adlulileyo amagetsi siyabona ukuthi aseqalisa ukuthi ahambe, kodwa ungananzela kawahambi kakhulu nxasiwaqhathanisa lamanzi. Amagetsi ahamba kwamahola amabili amathathu aphenduke. Ngikhuluma nje namhlanje ake ahamba okwamahola amabili kusiya kwamathathu kwezinye indawo, kodwa ke kawahluphi kakhulu. Sibe sesithi ke thina amanzi yiwo ahlupha kakhulu. Siyinhlanganiso ke ngokunjalo sike saba la ingxoxo esingathi yi-virtual meeting, sixoxisana labekhansila labemakolitshini abe-NUST lezakhamizi, sisitsho ukuthi udubo lwamanzi kobulawayo kuyini okungenziwa. Yabuya imbono etshiyeneyo. So ukuxhumana kwethu labekhansili kuqhubekela phambili phela, kodwa siyakwazi ukuthi amanzi asiwomlando kakhansili kuphela, ngumlando kahulumende. Ngakho ke lezinwa silusizi ngoba emhlanganweni besilawo izinwa kayizange ibe khona, ngoba yibo abanikazi bamanzi abayibo kumele balethe kobulawayo. Inqubekela phambili izaba khona ukuthi sigqophisane lohulumende lekhansili kanye lezakhamizi zonke jikelele.
Inhlanganiso yenu yamangalela ikhansili yakobulawayo emthethwandaba ngamanzi eluveve, solungaphi lolu daba?
Kathesi isigaba esikiso ngeseclass action ukuthi izakhamizi zona ngokwazo sezabeka besezethula udaba lolu emthethwandaba ukuthi kucwayisiswe kusuya phambili ukathi kuvele kuyini okwenzakalayo, njalo bahlukuluze kanjani abantu. Udaba lokhu lukhona kalukaphumi emthethwandaba, njalo samele impumela emadali omthethwandaba. Njalo kasoze sime khonapho kungakhanya ngazantu akule mpumela engacaciyo zaqhubekela phambili, ngoba thina sikufunayo ukuthi ukhansila abekwazi ukuthi ulomlandu wokunika abantu amanzi ahlanzekileyo ngaso sonke isikhathi, ngoba amanzi esisekelweni sombuso ku-Section 77 kucacile sobala ukuthi amanzi lilungelo lomuntu, njalo kakumelanga umuntu aswele amanzi ahlanzekileyo ngaso sonke isikhathi.
Umnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Abejele babikwa behudule ngamandla intatheli zindaba ebothiweyo uHopewell Shingono ukuthi aye emthethwandaba yena egula. Inhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi udokotela kaShingono wayethe angasuswa ejele ngoba elezibonelo zomkhuhlane we-COVID-19. Kodwa onogada bejele babikwa bemqambele amanga bathi bamusa kudokotela wakhe, kodwa uthe efika phandle bamhudula bamdonsela emoteni eya ejele. Balaleli iStudio 7 esakazwa eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi umbhikitsho obuqoqwe izizalwane zeZimbabwe wokuvala umngcele weBay Bridge wehlule ngemva kokuba abantu bengathandanga ukuphatheka kuwo. Iphephandaba leHerald lithi unobhala obona ngenhlelo zebandla lezanu PF umnumzana Obed Mpofu uthi mpela iqula elaqanjwa ngumongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa ukuthi libuye eZimbabwe uzoxoxisana losowabo liyeza. Umpofu kazange atsho ukuthi iqula elizayo lizakhulumisana na lenye inkokheli yamabandla aphikisayo. ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo lithumele nge WhatsApp.
Sarbonan, siyabonga izinhlelo ezinhle ezizwakalayo abantu besinika befakazi bese kuthandela umhlobo leRadio Lili asikhulumanga sikhuluma into ezazenzakala ezindaweni. Siyabonga lonke balandeli nabalaleli benhlelo khona ngapho eGwamba kwesivalo eGandangula khonapho komoyo ivuke badala ndiyavuka kodwa kuJumaica esivalo eGwalupa uzobamba i-strip road khonapho umakhelwane wami umaliman edaluka avuka malume maziwa khonale Malaba ayaphika bakithi egohole ngwenye omuhle ngiyamthanda umdalami. Siyabonga ulale inhlelo uAndrew Makwati khonale makomo yophile mfowethu hlelo ngezakho ngiyadinwa ukusikekela inhlelo zethu zestudio 7 okhulumayo ngumoveni wedaluka
Salibonani antu westudio 7 mina ngithi khona nangagwa Kenkom nangagwa kaphume esihlalweni sesibekile sibheke kakhulu esakwazi ukuthi senze njani ngomnyangagwa makusenza umnyangagwa kaphume esihlalweni kaphume nangagwa esihlalweni kaphume mina ngubhimu le yotholakala eshasha.
Salibonani ngaphu studio 7 linjani bakithi. Hayi mina ngiyaphila ngilapha esabeleni sasemguza ngithanda ukuthi ngikhulume ngalokho kuthiwa uMakhube uyabuyela eParliament kambe shuwa uMakhube engahamba eParliament ewiniswe ngubani njengoba wadliwa hands down ngo-2018 lokho kunto lokhu kunzima kakhulu lanxa ngakuthiwa kuyenziwa ngabomo but uMakhube yekangene kodwa ahlabe kwazi ukuthi is going to kiss goodbye esihlalweni sakhe sona esiseParliament ngoba vele kangeke phinde ewine uzangena khonapho okokuthi eqedisa i-term yona leyi engena nge-back door but ukuthi engene nge-front door akasaphindi even bona uDouglas Muzola bonke bafanele bahle bebekwazi ukuthi sebekucinile vele ipolitics yabo i-career yabo kupolitics isihle yacina khona sokuyikho kokucina kabaphindi ukuthi bebuyele I bet my last cent vele akula muntu oyabuye wine OMDCT futhi
ngibonani bantu bakithi linjani ngezindawo hayi siyabona lo mbuso kamnangagwa lo bantu bakithi mani mbuso kamnangagwa mani kathi umnangagwa owaye bengathiki kuphela beresayine ngesihle kungcono laba abantu bechaya umoya kancane bele beresayina nje kahle hayi lizwe libe shule hayi ngeqiniso akumelanga umuntu uzondiwe kangabantu ngale ndlela umnangagwa wantu waminyanya bani iqizi waminyanya lo muntu okulo muntu omfunayo lo muntu loba nje kuthi oyakhuluma leso silungunyana sakhona ashemu mani ngabo mnangagwa mani ashemu mani yazi uyazuzwe sengathi ngumuntu ofaka amalahla atshisayo emlonyeni uyagagasa kazwakali ukuthi uthini kambe isikolo babefunde kusiphi isikolo mnangagwa kuthiwa kukhuluma isilungu kambe umuntu owangena ngokuthathela umngabe engayazi lutho vele kayazi lutho phela lo muntu othiwe kabayazi lutho bonke labo kucanjelwa mtawizwa kuthi afuke uvusa ilizwe ilizwe livuka njalo ungafundanga and two akusela abantu ababafunayo emazweni abo ihlazo leli lihlazo mpela ukuthi kube ngabo ngabantu abacabangayo abantu abalesikolo bazithiyela nje kahle hayi bantu thina sekusehlule lokhu abathathe abasekele mbono engcono hayi phela lokhu lihlazo leli fujike ukuthi ungavotelwa ngabantu ngawina ama-election uwina ama-election usathumba abantu usabulala abantu usathumba abafazi urepa abafazi hayi leli lihlazo leli hayi laba bayangisa lapo emazweni lapha vele sebekhulunywa kabi wonke amazwe okula muntu obafunayo akula abantu vele ubona kumele bevalule amabhoda bengayindawo abantu bezama ukuphila
injani kustudio 7 akhulumayo ngufuyane ngisenkayi ngokuzalwa ngokusebenza ngise-South Africa okhangele ngezamasiko esintu ngithi umthakazi omuhle linjani ngelinyelela lonke singakhohlwa imvunulo yakithi thina saziwa ngemvunulo akumelanga siyeke ukuvunula kumele sehlukaniswe ngemvunulo ukuthi singamandebele so ngiyacela sizwe sikamthakazi ukuthi asivunuleni ibheju kagqokwe ilo elisenza sibe ngamandebele aphelele ngiyabonga uyani okhulumayo ngizalwa enkaya ngithi kezamasiko yebo
Sanibonani balaleli besitu 7 mina unqobile eBulawayo sina lapho sihlutshwa ngamanzi eBulawayo leyo ngayilamanzi siyahlupheka lapha ngamanzi
Sanibonani basakazi ninjani basakazi ngombono wami indaba kahulumende le othi uyavisela amaplazi kubanikazi shukuthi njengoba izano labo zikhona izikhulu zezano ezazinika amaplazi kwaza waphindisele muva na imbuzo engilawo umsakazi wami oqala ukuthi njengoba bazithathela bona labo amaplazi bathatha lezifuyo zabamhlophe bazabisela konke nezifuyo zabamhlophe abazithatha emaplazini la umsakazi wami so ngenye indlela asebeqala isiqalwa ngukhulumende wezana ukuthi seqala ukuhlamukela abantu njengoba ekuqaleni wathi abantu kaba abathathi uma senza kanje sobonisa sokwalo ukuthi sihlamukela umphakathi so asazi ukuthi njengoba abanye abasela mizi bangene emaplazini bahlala uzababisela emuve bayakhele uhulumende wezani loba uzayenzani sazomnyabona
na nginjani kustudio 7 ngiyalibingelela namhlanje ngale ntambama ha ngikamangalisa okwenziwa ngamadali alapha eZimbabwe amadali alapha eZimbabwe asethengwe ukunganani wonke umuntu ophambana leZANU-PF ophambana lombono weZANU-PF sokulicala wonke umuntu ophambana lombono weZANU-PF sokungani ndicala elikhulu sokuthiwa hayi luka safanelanga aphume phandle sokufanele wonini ngokuthi athi lokhu kayisikho okwenziwa iZANU-PF sokufanele ahlale phakathi lokhu sokuyiyangisa lokhu
ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318 ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane umongameli wele Malawi umnumzana Lazarus Chakwera usexothe umkhokheli webutho wafaka owagxothwa ngowayengumongameli walelo lizwe eleBotswana lithi indlovu ebezisifa kusukela ngenyanga kaNhlangula zikhanya zingasafi ingcwethi zenyamazana zendle zithi kube kwatholakala izidumbu zendlovu ezedlula amakhulu amabili 281 zibulewe ngokucatshangelwa ukuthi itshefu akesikhangele ezivela ngapha kwele Melika umongameli Donald Trump izolo uze wafika edolobheni leKenosha esigabeni seWisconsin lapho kwadutshulwa khona onsundu ngamapholisa amhlophe kwaqhamuka udlakela kwathiswa izakhiwo uTrump obesala ukukhuluma ngokudutshulwa kukaJacob Blake owasindayo ngemva kokudutshulwa ngenhlamvu eziyisikhombisa uze wakhuluma ngaye izolo esithi ulusizi kodwa iziphathamandla zedolobho leli bezithe uTrump engafiki kuleli dolobho ngoba engaphehla udlakela njengoba esala ukuthi kulobandlululo lwabensundu ikakhulu ngamapholisa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Pete Ncobo.
Umsindo esiwubona lapha kwele Melika ubangelwa esikhathini esine ngamapholisa. Amapholisa aphathi kuhle abantu abamnyama abadubula. Abadubule babulale sike sabona lapho umpholisa efaka idolo lakhe entanyeni omunye umuntu wahlala imizuzu ophose ngaba ngu-9 ubabalwana wasebhubha oqalise lapha ngo-May. So umsindo lo esikhathini esiningi ngenxa yendlela amapholisa aphatha ngayo abantu abamnyama ebabulala and then abantu besibe sukuma labo betshengisele ukuthi lokho elikwenzayo kuphi
ngokubona kwakho ubudlwangudlwangu
bona lo bese ubona busenzakala bungabe bubangelwa yini njalo ulakho yini ukugcina sebufika kusibanga esingenzi
ubudlwangudlwangu lobo buyaqhubeka buqhubekela phambili nsuku zonke emadolobholeni atshiyeneyo kwesisikhathi kuyathi sokuqalisa ubudlwangudlwangu lobo ukuthi nxa sokuphela laphana uzokuthiwa nangomunye futhi layo umuntu umuntu sebuyilewe endayeni enje bantu bephume njalo beyitshengisela kuthi nxa ngani utshengisela lokhu lakho futhi sokuthula kube sokuqalile futhi kwenye indawo okunye okudanisayo ukuthi umongameli waleli lizwe okhokhela abantu Trump ngani uyena usekela labo abalodlakela uma ukuthi babulala abantu bamnyama kodwa ngxa abantu besebetshengisela usebabiza ngokuthi bayizigebenga bangabantu abangaqondanga yilo ihlupho olukhulu esilalo eMelika siswele ukukhokhela umhlaba wonke indaba sibona idubo lo lesibona umhlaba lokho ikusweleka kobukhokhelo obuqinile njalo obuqondileyo eMelika sikhokhelwa ngumuntu ongelandaba lempilo zabanye abantu othi nxa abantu besithi bayatshengisela engafele engakuthakazeleli lokhu kodwa uma abantu bamhlophe laba abanye abafana bathole impopho bevulala abantu uvele yena kakusoli lokhu kungani ukuthi ayiyo vele indlela aphila ngayo
umnumzana Pete Ncobo isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ube khuluma le studio 7 ecingweni ese Maryland
Super chick, slick beauty, how can I resist? Sophisticated, educated, big girl. She's a masterpiece, take a look at her. Coolest girl I've ever met, she's the best I've ever had. She's the cool, ever since, always feel, never fit. Wifey material, she's the type you bring home. Mama's gonna smile when I make the best intro. Every chick, killer, she's the one that wanna be. Every chick, jealous, jealous, jealous. Every chick, jealous, she's the one that wanna be. Every chick, jealous, jealous, jealous. They just can't help it. Niggas got swings, flipping for the black magic. I got me enough credit, wondering how my ex says. I'm calling in CZ, you're not stalling on my senses. Any other girl is a waste of time. I say I'll stay loyal, never cross that line. Cause every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous.
Owami muhle singa
Ngiqhibi uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Abalwela ilungelo loluntu bathi ukuze imizamo yeSouth Africa yokudinga isisombululo kudaba lweZimbabwe iphumelele, kumele iqula likamongameli Cyril Ramaphosa lihlangane labantu abathunjwayo bahlukuluzwa. Umanisipala wakoBulawayo wazise ukuba amanzi avalwe izolo azaze avulwe nxa kungalungisiswa udaba lwamagetsi esitishini samanzi eseFenhill Booster Station. Selugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.